sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu abalezimoda kazibe roadworthy baziregistwe zikompite lezupho, hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho, bangangena kuzupho abasabhadalwa kahle, babhadalwa after 3 months.
Ibandla le-MDC Alliance selikhuthaze uhulumende ukuthi alungise elithi yingxabangxoza ekukampani yezupho ngokuvumela ezinye imoda ukuthi zithwale abantu.
Lusizi ngokuthona kwababa uJohnson Mkandla. UJohnson Mkandla umuntu wokuqala ngapha esigabeni seMathebelelendi esokuthi akhulume udaba lwe-ground lomgabe ngesikhathi vele lelo bala lizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume.
Wayengumanje kobulawayo njalo elilunga lebandla leZaphu umnumzana Johnson Mkandla kasekho. Woza Friday namuhla silomculi weRumba uHonest Khamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy ephethe idlalade lakhe elitsha alethule ebambisanelo Ellen Ndoda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ibandla le-MDC Alliance likhuthaze uhulumende ukuthi alungise elithi yingxabangxoza kwinkampani yezupho ngokuvumela ezinye imoto ukuthi zithwale abantu. Njalo lanikeza uhulumende amacebo okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Emabhasini la obona ngenhlelo zemota zokuhambisa kuleli bandla umnumzana Settlement Chikwinya uthi amacebo la abalisa ukuthi abantu beqhelelane emabhasini la ehlanzwe kokuphela, njalo wonke owagadayo avale amakhala lomlomo ngemask. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa uhleze sithi kufanele kusetshenziswe amabhasi lemichova ezukho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, njalo uzengezelela lezi izimota. Ukhuthaza amapholisa ukuthi ahluthune imota ezingabhalisanga kwinkampani yezukho, kodwa zithwala abantu, njalo okwamanje abazigadayo sebezabhadaliswa imali yefayindi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa nomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance.
Sonke kambe si-over 13 million eZimbabwe sokuza kuthiwa abasigadi izupho. Emadlambuzi ayikho izupho, eCholocho ayikho izupho. Amatitsha okuthiwa kayefundisa emaphandleni uzahamba ngani, njengoba amabhasi wonke ayihamba emareserva sathathwa ayasebenza emadolobheni. Kambe izupho leyo efoselwa abantu ngenkani, kunani kule nyosimbe kugcwele imfayo nale COVID ukuthi uthi abantu bahle bachabalale, bakhwehlelane, baphefumulelane, akula okuthiwa social distancing, abantu baphonga ukuhlala kungani izinhlanzi ezisemagabheni.
Manje udaba lolu lungalungiswa njani, njengoba sibona ukuthi ayisikho kwakuqala ibandla lakho labanye bekhonona ngenkampani yezupho kumbe ukusilela kwemota zokuhambisa?
Thina asifuni udlame, kodwa mbona ngani abantu kabalandele i-constitution eyokuthi uma sebehlukumezwa bona benzani. Ukuhlupheka kuzala izimfa eziningi, i-depression le-stress ukuthi ingqondo ingacina sidubekile, umuntu uyaphongua uzokuthiwa uwile. Abantu kabavuse umhlonga bakhangelane lesilo, hashi ukuhlala lisithi liyahlukumezwa lina lingazivikeli. I-constitution yeZimbabwe ithi kule self-defense. Uma wena sobona ukuthi sebefuna ukuthi uyengena kuzupho usazi ukuthi ungabamba umkhuhlane we-COVID, ufanele ukuthi uzivikele. Thina sikwazi ukuthi imshikashika yaqala ngamaphoyisa, ngamapholisa sebevaliwe ukuthi bangasebenzisi amakhombi. Yizi iningi yazo yizimota zamapholisa azama lawo ukuthi aziphilise. Sokungena labanye abantu labo abalezimoto ezincinyani ukuthi baziphilise. Kungenani sithi i-privatization ukuthi abantu abalezimota kazibe roadworthy, baziregistre, zikompite lezupho, hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho, bangangena kuzupho, abasabhadalwa kahle, babhadalwa after 3 months, bona bebhadalwe ngama-RTGS, kodwa abantu abanye babhadala kuzupho ngamayusa. Konke lokhu ikuchaphaza abantu, ikuhlukumeza abantu, ikubamba abantu ngaphandle kwesandla. Kungani umakiti ungamfaka ekhoneni la uyeka eze kubambe intamo? Yikho ke siyacwicwiza sithi vusani umhlongwa, lizivikele. Thina be-MDC siyabe lokhu sitshela amazwe, sitshela ilizwe ukuthi into eyenziwa iZANU-PF ayilunganga. Khathesi selizabe lokhu lihlupheka lize likhohlwe ukuyarejista linqaphe kuvote ingcosana. Mahlabe Zulu, vukanini.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebe izigidi ezidlula ezimbili lengxenye 2.6 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine. Lokhe uhlelo lolu lwasungulwayo elizweni sebesedlula isigidi esisodwa lengxenye 1.6 million abahlatshwe ijekiseni yesibili. Ngokutshona kwelanga layizolo kubikwa kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu lasitshiyagalombili i-158 abahloliwe batholakala bele-COVID-19. Leli gciwane libulele abalichumi lanye 11.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Wayengumantshi wobulawayo njalo elilunga lebandla lezapho umnumzana Jansen Mkandla kasekho. Indodana yakhe umnumzana Sikhumbuzo Mkandla uthi uyise obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisitshiyagalombili lanye i-81 ubhubhele edolobheni leli. Kavezanga ukuba uyise ubulewe yisifo bani. Uthi okwamanje sebelungiselela umngcwabo. Umufi obelwela ilungelo loluntu wake watshela wayengumongameli uMoyi umnumzana Robert Mugabe ukuba axolise ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi sombhoxazo wegogorawundi. Umnumzana Mugabe wala ukwenza lokhu wathi umnumzana Mkandla wakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba balobudlelwano lohulumende ngaleso sikhathi kulandela isicelo sakhe lesi. Wacina ebaleka eZimbabwe wahlala kwelebhelethane. Uphindele ekhaya ngomnyaka ka-2017 uMgabe esesusiwe esikhundleni sikamongameli. Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana Patrick Ndlovu utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi umufi wayeyindoda emadodeni.
Lusizi ngokuthona kwababa uJohnson Mkandla. UJohnson Mkandla umuntu wokuqala ngapha esigabeni seMadebelelendi esokuthi akhulume udaba legugrawundi lomgabe ngesikhathi vele lelo bala lizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume. Bekuyisikhathi abantu bebotshwa bejikelwe ejele ngokuvula umlomo nje uthi gugrawundi.
Akubeke sibule amafitshane ngakhonokho.
Bamkandla ngesikhathi esebenza kugovernment engu-regional magistrate wabakwazi ukuthi acele uMgabe bekumeeting amtshele ukuthi avume igugrawundi, amtshele ukuthi alungisele laba abahlukumeza ngesikhathi segugrawundi. ngabe kwakwaba kuyinhlawulo kuyikuxolisa kuyikulabhela osekuhambele ubaba uMkandla i-government yakithi ayikalithathi lelo nyathelo nomgaba wakhona sezewahamba la kuphele sikubonayo ku-government kathesi nje imizamo yokuzama ukumbambada futhi ayikathathi inyathelo lokuthi ikhulume iqiniso ukuthi kwenzakalani ngoba uze kube le ndlela engqubela phambili kumele kukhulunywe iqiniso ngokwenzakalayo kwenziwa ngubani sesingadinga maybe ukuthi wayesenzelani kodwa okuqakathekile ukumgqoka ukuze sihloniphe sikhumbule abantu abanye abomkandla lalabo abanye abashabalalayo liqiniso kumele likhulunywe.
Lo umnumzana Patrick Ndlovu isikhulumeli sebandla lezapho ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwaBulawayo. Umongameli Joe Biden weMelika namhla wethekelela isabelo seLouisiana lapho kulomonakalo omkhulu odalwe lizulu lesikhukhula uHurricane Ida elibhidlize izakhiwo eziningi lachiya abantu bengelamizi, umlilo wamagetsi, ukudla lamafutha ezimota. Izulu leli libulele abantu abafike phose amachumi amahlanu, 46 eNew York, New Jersey, Pennsylvania lezinye indawo lakhukhula amabholoho izindlu lokunye ezabelweni ezijiyeneyo. Umongameli Biden uthi uhulumende wakhe uzanceda bonke abehlelwe ngumonakalo lo. Odabuka eZimbabwe ohlala e-Upper New York, umnumzana Busani Mbusontini, utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi baningi abantu ababhekane lo monakalo odalwe lizulu leli elesikhukhula.
Izulu lakhona sibili beli liyanokuthi nxa likuthole uphandle kumbe udrayiva hayi impilo yakho ibisekudenja kakhulu.
Siyabona ukuthi-ke kukhanya ngani kulabantu abafika amathumi amane 40 khonapho-ke ababulele izulu leli endaweni zenezo zeNew York neNew Jersey. So singathi-ke abantu kusizwa kuthiwa bafisa uncedwa, bafisa uncedwa ngani ngokuzokwakho khona?
Yeah, I think inxa yokuthi kusiba lezulu elinje elifulada izindlu, into yokuqala efunakalayo shelter. Kusuka ku-shelter then ama-long term kumbe ama-immediate you know needs ukudla, you know, lento ezinjalo njalo. So isikhathi abantu laba vele ngoba ama basement abaningi aseflood indlu yakho ayisahlaleki. So somele umekele ukuthi izulu iqale lehle mbijana lamanzi ehle ukuthi ku-vacuume wona ama basement lawa izindlu zi-dry. But into eqathele yokuqala vele i-shelter, then after shelter kuzafunakala into ezinjengokudla lokuningi.
Ye, so ungabatshela usithini abantu ngakhonokho-ke isehlakalo lesi?
No, ikwenza kankulunkulu. Into enje, anje besixoxa nje vele ukuthi mina kumpe mbazi uthi ngo-Ida vele hhayi, omama uthi ngo-Ida vele babe anthiwa balolaka. So mbona nganikho kwenzakaleyo, ikwenza kankulunkulu kula nto esingakwenza. Oqatshele ukuthi nxa ukwazi ukuthi indlu yakho i-flooded ungathathi ama-chances ama ukuhlala kiyo ngoba kungenzeka ukuthi iwe. So hayi, nxa kule ndlu yakho i-flooded zama umzamo wokudinga i-alternative you know shelter for now. Lokhu kwenza kankulunkulu akulati esingalwenza, kodwa hayi i-government yalapha ngiyazi ukuthi izanceda.
Lo umnumzana Busani Mbusontini obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseNew York khonapha eMelika. Live Talk namhlanje sikhangela isimo sokumelana le-COVID-19 eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Italy le Supreme Court kwele Melika lithi
kalisuze limise okwamanje umthetho esabelweni seTexas ovimba abaningi abafisa ukukhipha izisu esabelweni lesi. Abaphikisana lo mthetho lo bebefuna idaleleli likumnise lokhu ngoba baningi abalandela umthetho wakudala okhipha izisu. Isabelo seTexas City akumelanga umuntu akhiphe isisu esesile nyanga leviki. Umongameli Joseph Biden uthi umthetho owethulwe yiTexas uzaphazamisa abantu abaningi eMelika ngoba ulakho ukwethulwa kwezinye indawo elizweni lonke. Lokhu kwethulwe yi-Associated Press lomsakazo we-Voice of America. Amapholisa esabelweni seZamfara kwele Nigeria adinga abantwana besikolo sekhaya abangamajumi ayisikhombisa lantathu 73 abathunjwe ngabantu abahlome baphelela abacatshangelwa ukuba ngabalecaja. Amapholisa atshele umsakazo we-Voice of America ukuba amalecaja la kukhanya edinga imali yokufumbathiswa engakakhululi abantwana laba abagoqela abangamajumi amahlanu lantathu 53 abangabafana labangamajumi amabili 20 abangamankazana. Abadabuka kwele Afghanistan abaphumelela kuhlelo lwe-US lottery visa balakho ukwehluleka ukuya kwele Melika kulandela ukuthuthunwa kwentambo zombuso ngumalucaca eTaliban. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba kuvaleke imingcele kwele Afghanistan kulokhu kusalungiswa amaphepha abaphumelele kuhlelo lolu olwenziwa emhlabeni wonke jikelele.
Ingcwethi zokulondolozwa kwembali zithi kuqakathekile ukuthi kube lembhalo yokulondoloza imbali yelizwe ezingasetshenziswa ukwenzela ukuthi ontanga bethole ulwazi kwelakusasa. Osakhulayo umnumzana Nyasha Kwazemba okumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu njalo engumlobi ulobe igwalo lesihloko esithi The Struggle for a Free Zimbabwe. UMichael ve Studio 7 exoxa lo mnumzana Kwazemba nalolu gwalo.
Leli bhuku ngilibhale ekubeni senge ngahlala phansi ngabonisisa into eziningi ezenzakala elizweni lakithi ukuthi no into ezenzakala elizweni lethu they need to be documented for the future generations zizobona ukuthi ilizwe lelesikilo sithi salikhulula kodwa hayi akuzange kusisize lutho. Ngakho ibhuku leli sibe the struggle for a free Zimbabwe because asikaqedi ukulwa lokho esisilwa ukuze sizikhulule.
Njengo sakhula ayo kuyini okukhuthaze ukuthi ubhale lolugwalo?
Okunyenze kwangikhuthaza ukuthi ngibhale igwalo leli ukuthi ngibonile ukuthi elizweni lakithi ukhululekile ukukhuluma kodwa after the speech awusakhululekanga. Kukhona ukuthi unyamalale, kukhona ukuthi uchaywe, kukhona ukuthi kwenzakale something kuwe. So ukuze sibe le voice eningi ngicine ngihlala phansi ngabhala lolu gwalo ukuthi ngibe le voice yami eningi abantu abaningi bazokuzwa ukuthi hayi uGwazemba ulani alakho enhlizweni. Ngikho kungenze nje kwangikhuthaza ukuthi ngibhale leli bhuku elizotshengisa ukuthi sime ngapi njengelizwe njalo siya ngapi njengelizwe.
Leli bhuku lithinta indaba ezimayelana ngokuthuthukisa intsha yakwele Zimbabwe. Sikhangela okusanda ukwenzakala kwele Zambia lapho intsha iphume ngobuningi babo besiyovota. Ubona ngani kukhona esingakufunda na njengabasakhulayo?
Ye, kukhona igwalo lolu luza encourage abantu abatsha ukuthi bazilwele, bazimele, bazi ukuthi isitha sethu esilwa laso ngubani. Njalo lesi sitha siphetheni sijonge ukwenzana. Okwenzakala kwele Zambia kuyathabisa ukubona abantu abatsha bebambana besiyalinda amavoti abo okutshengisela ukuthi kusasa lelitsha labantu bese Zambia solukhanya bakwanisile ukuzilwela bazikhulula kubantu kade besithi bazabe bezoletha utshintsho kanti labantu abazoletha utshintsho bazobhidliza. Njoba thina silungiselela lothu kwethu for 2023 lami ngiyabambana labantu bonke beZimbabwe intsha yonke ngikhuthaza ukuthi kasibambane nini si register ukuvota Ngiyathemba ukuthi ibhuku lami liza khuthaza intsha ukuthi labo bekwanise ukuyazimela, bekwanise ukuthi bazilwele ukwenza ukuthi amavoti ethu esiwavotileyo akhanye.
Kuyini okufisa ukuthi ozabala leli bhuku akufunde okumayelana ngembali yakwele Zimbabwe?
Nifuna intsha ifunde ukuthi sisuka ngapi, kustruggle for a free Zimbabwe, kustruggle ye democracy ukuthi sisuka ngapi, njalo sisiya ngapi, njalo sikhanyeleleni sisiya ngapi. Njengelizwe leZimbabwe ngikhanyelela ukuthi bafunde into eziningi, babone ukuthi isitha esila naso it's bigger than what they think, and bafunde ukuthi sibambane njengentsha, sibambane njengelizwe leZimbabwe, bafunde ukuthi to protect their own vote, bazwisise kahle kahle lembali yeGugu Round ukuthi yasuka ngapi, njalo isiya ngapi, iqonda ngapi, kumele kwenziweni ukuze siqolelane sidlule kuleyo iparty yeGugu Round. Ngoba kunje sikhuluma ngeGugu Round, abanengi ungakhuluma lentsha phandle, ngithema mbhalele ibhuku ngingaxoxa ngelabantu abatsha kakhulu, ngibabuza ukuthi lizwisisane ngeGugu Round. Abanengi babe kutshela ukuthi asikwazi ngakho, akwadlula it's past, but sifuna bezwisisise ukuthi into why sikhuluma ngakho ukuthi iGugu Round yayingasonto encane, it was a genocide.
Hayi, isikhathi sesedlule kumangoyi, nyasha qiba lengxoxo.
So abafuna lolu gwalo bengangithinta ku +26377649818
Lo mnumzana Nyasha Kwazemba, mlobi wogwalo olulesihloko esithi The Struggle for a Free Zimbabwe. Obexoxa ecingweni lo Mike Hobe we Studio 7. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele Bafana Bafana elaseSouth Africa namhla emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Athani azabhekana amaqembu athile ama-Warriors elaseZimbabwe kanye lele Bafana Bafana elaseSouth Africa kungeleleni lisekulitshayela emambuleni limpumela itshiwo mabili la maqembu elomklomelo wodwa ngalinye kwisiba sikagroup G semidlalo yokudinga amaqembu azancindisa kunkezo yamazwe omhlaba e-World Cup Qualifier. Obebukelela umdlalo osibonakaliswa Ndlovu uthi umdlalo wanamhlabe kuyisidudu ebesingabukeleki.
Ibhora lakhona belingachazi, ngingazi ukuthi kumbe ukuthi ama-players amaningi aweZimbabwe asakwanisa ngokubuya leSouth Africa layo. Lamhla bengandlaleli yokungicaceleyo, ngingazi kumbe ikhokho nokuthi league yabo layo isanda kuqala. So kuyaphambila ngazi sibili ukuthi singakwanisa ukukhwalifya thina eZimbabwe.
IZimbabwe leSouth Africa zikusiphasa kaGroup G ndawonye leGhana kanye leEthiopia zona ezidlala namhla ebusuku ngomvulo mhla ziyisithupha. Iqembu leSouth Africa lizemukela eleGhana ukuthi eleZimbabwe lizavakatshela kwele-Ethiopia ngolwesibili mhla ziyisikhombisa. Ekupheleni kwemidlalo yezibaya amaqembu azaqeda ehlezi phezu kwezibaya ezilishumi azafakwa embizweni yaxegwe. Kugcine kusele amahlanu ukuyiwaza kuyadlala komncintiswano wezwe zomhlaba uzaqhutshelwa elizweni laseQatar ngomnyaka ozayo. Umqhudelwano phakathi kwelizwe leZimbabwe leSouth Africa uqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo, lapho iqembu leZimbabwe elizintshantshu zomdlalo wenguqu wabesifazane eleBlack Rhinos lizadibana lele Mamelodi Sundowns laseSouth Africa kudingwa intshantshu zesigaba seCOSAFA. Iqembu elizanqoba kusasa lizakuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ezaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ekupheleni kwalo nyaka. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday namuhla silomculi weRumba uHonest Kamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy ephethe idlalade lakhe elitsha alethule ebambisanelo Allen Ndoda. UMadala Boy ucula ekweleSouth Africa njalo idlalade lakhe leli lilesihloko esithi Impi Yamatshe. UNtungamilinkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Dala Boy ungomunye wabaculi bakuleli abalohlonzi asebeleminyaka leminyaka besemculweni. Nangu elonda imbali yakhe
emculweni lana ngiqale ngo-1986 ngisafunda phela umfana wasesikolweni ngiqala music kwaze kwathi ngo-1997 ngemva kokuba senge ngacula lamaqembu afana labo Ndolwane Super Sound ke ngingomunye womsunguli walelo qembu. Kodwa ke okwaba kuhle kakhulu ngo-1997 lapho engaqala ke ukurekhoda idlaladalami lokuqala. Ngiyaziqhenya ukuba ngizalwa intombazane yasesikhalangeni njalo ngilako khona lokhuyana ukuthi ngumuntu waseMalawi ngilinyasa ngizalwa ngubaba obuya eMalawi.
Idlalante leli lilengoma eziyisithupha ezibalisa ethi likhona na umangobongobo eqede ejika impi yamatshe liyasewula kanye lale ethi udlala ngami. Litholakala njani idlalate Dallas?
Uma ngabe ufuna ingoma yakwazi ukusithinta ku-081 736 1796. Bese kusithi ke kwabanye abakude kakhulu siyakwazi ukuthi singene kuma digital stores ku-YouTube nikwazi ukudownloada izingoma.
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Ngizathanda ukubonga kakhulu abalandeli, ngibonga kakhulu yena kwayena u-Aleni yokuthini sikwazile ukusebenza umsebenzi wethu utshengisele njalo uthando lokuba umculo uyawuthanda ngokuza from ebuya e-England landa ukuthi ezokwenza idlaladi lelo kuJupiter. Ngiyabonga ngimi uMadala Boy inyasa elidala umsana wona nechikalanga abanondiziwa kwazo ngiyintalazi. Sibonge kakhulu nakubalandeli.
Uphuma ke enkundleni uMadala Boy ehamba lo Allen Ndoda ngale.
Siyuphiwa ngu-Honest Kamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy kudlalade lakhe elitsha alithole ebambisane lo-Allen Ndoda. Bacula ke bese-South Africa. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC Alliance elikhuthaza uhulumende ukuthi alungise elithi ingxabangxoza ekwinkampani yezukho ngokuvumela ezinye imoto ukuthi zithwale abantu. Wayengumantshiki obulawa njalo elilunga lebandla lezaphu umnumzana Johnson Mkandla kasekho. Siluqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga nisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.